besibona ngani ukuthi engcwele kuzabangcono kodwa ngokwazi kawukuboni mahluko angibona ngoba izinto zilokhu ezingikho kathesi sikhuluma kodwa hhayi lokhu yakade sesikubona besekunzima kakhulu kodwa asikaboni ukuthi konkona sokule change esingayitho ukuthi konkona isibambeke ukuthi konkona siyibona cooking oil ayikho vele ngoba sithengiswa ku-black market ngabo-$10 yeyi siyibona khona kodwa ifuweli yaba ngcono okwamalanga la adlulile amabili amathathu kodwa idizili lohlupho kakhulu ayikho kodwa ipetros ke sabona kungani kuba lichange ngoba izolo bekungasela malayini emagaraji thina kuyasithinta kakhulu ngoba imali yangikhona yona le kayikho abantu abafuna ukuthi siwode kibo bafuna i-forex la i-forex yangikhona bonke abantu sebebambe izimali zabo akusela lutho ibhizinisi iphansi kakhulu so thina ngani kusi-affecti kakhulu yeyenkuzuleli ukuthi konkona kubathi ngami kayikho vele yona imali yakhona kubo siphathileni bangikhona kabalayo
kodwa bona lokhu bekhona yini njengoba sasiza kuthiwa bayaxotshwa emgwaqweni
hayi bona babotshwa sibili kabakho
emgwaqweni sokulohlelo lolo olwegodini mall amalunga enhlanganiso yakho wona-ke athinte kanjani ngalolu daba
well nge-Friday ade sisiyavula i-call center sicabangele ukuthi konkona ngezikhalazo esizihambisileyo kuma-directors ayiwo ayekampani leyo i-terracota yokuthi konkona besicele ukuthi konkona thina sinike i-preference ama-members ethu anike i-preference nxa kurejista lanxa sokufika izikhathi zomsebenzi ngoba yibo aba-affectwa yindawo yonaleyana ababengasafuni ukuthi bathenge sikwenze ukuthi bavulele abanye so namhla ngamehlelo lohambe kuhle ngoba ama-organizers amade khona ngale encedisa ekunikeni amafomu kodwa hhayi siyathemba ukuthi konkona kuzasiphathisa thina njengenhlanganiso kathesi ade kusenziwa i-registration so besicabanga ukuthi konkona sizaba lo mhlangano labo le council phakathi kweviki yona le ukwenzela ukuthi konkona sizame ukuthi nxa kuvuma sisayinelani i-m o u yokwenzela ukuthi konkona sibekwazi ukuthi izinto esesizivumelene sezifakwe phansi njalo kuyaprotecta ama-members ethu.